Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 10 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela aba bantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala.
Umthethwandaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ebeliseteswa izakhamizi zeBeitbridge ezimbili.
Siyananzelela ukuthi abadala abantu abanenkathesi abasagqoki amamaski.
Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu seliqalile ukuna kwezinye izigaba kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebeliseteswa izakhamizi zeBeitbridge ezimbili. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umantshi utakuzwa kwazemba ususe usarudzai ambirijani lo Remember Simbarashe Ncube kugwalo lwabasolwa olwerimandi ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuthonisa icala labo okomnyaka. Ababili laba babotshwe enyakenye ngoNhlangula beseteswa icala lokuthumeza umfanekiso kaMnangagwa enqunu enkundleni yeWhatsApp. Baningi asebebotshelwe amacala okuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa abagoqela ipolisa elibotshwe ngeviki edluleyo ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe selibolile njalo loMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Le yinto eyasolwa kakhulu ngamagqwetha kanye labakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxelo nobhalajikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela aba bantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala ku-constitution liyakhethwa ngabantu lilaso akuseyilo cala nje yikuphonga ukukhawulisana nokwethuselana nokuthi abantu bangabi lelungelo lokukhuluma into abayifunayo njalo abayithanda i-free speech. Kuthi abantu bakhulume bekhululekile. Hayi mesathi laba simtshayela ihlombe sibili ngoba umthetho lo wakade bebotshwe ngawo kawusebenzi kawusekho esisekelweni sombuso.
Kumalanga asanda kwedlula sibone kubotshwa ipolisa elibikwa latshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile njalo uMnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Ungathini ngalokho?
Uvele khona kuhle ukuthi sinanzelele ukuthi ilizwe leli libolile sibili and okwenza liwe sithi libolile ukuthi siyabona ukuthi yonke into kayisebenzi kuhle kayihambi kuhle. Ngokunjalo abantu nxa beselizwe nelibolile bayathukuthela bacine bephumisela kungaphakathi. Uhulumende kulokuthi abopha abantu abahlukuluze azame ukuthi bathule noma behlezi phezu kwameva kumbe phezu kwamalahle aseZimbabwe okumele akwenze kalungise ilizwe ukuze abantu bangakhuluma izinto uhulumende angafuna ukuzizwa. Abantu balelungile lokukhuluma ukuthi nxa behlukuluzwa besizwa ubuhlungu batho ukuthi bazobuhlungu lokuthi obahlukuluzayo ngubani. Uhulumende angabahaladi, uhulumende angabathethisi, angababophi, angabethuseli kodwa alalele izikhalazo zabo.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababotshwa ngecala elifanayo okuyinto elokhe iqhubeka phansi kombuso kaMnangagwa. Wona abathi Second Republic bathi bachiyene loMgabe bona sebaletha umbuso okhululekileyo abantu benza intando yabo elizweni yebo kunjalo yini kumbe izimbila zantabanye nje umgabe lo mnangakho
uyabona into ezakala lapha akula Second Republic kufana lomuntu othego iBrugwe waphuma phandle waliphendulela wathi sengena endlini wathi nanti iBrugwe litsha lo laba bantu ngabantu wani bona laba kade bevele bebulala ilizwe from 1980 kuze kufike lapho umgabe ophume khona bayaqhubeka ngohlelo akula nto etshintshileyo akula nto entsha indlela abasebenza ngayo lokhu ifanana kusukela ngesikhathi sikamgabe kuze kube lanamuhla kukunye futhi umgabe uphosta abengcono ngoba wayengayenzi njengalobaba ukuthi bese sibona abantu sebedutshulwa ngamasotsha emgwaqweni okwaba kubi kakhulu ngomgabe igugurawundi kodwa lalo ubaba lo lesandla ngugugurawundi sesibona futhi lasekudutshulwa abantu kuyatshengisela ukuthi akulamahluko sibili zimbila zantabanye ngabantu abafana xathu
umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abangamatshumi phose amane 37 belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,581 abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7,808 asebebhubhile bonke sebefike ku 4,691 phakathi kwababanjelwa umkhuhlane izolo oyedwa ngowesinye isikolo kobulawayo kuthi omunye ngowesikolo seManicaland inhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance ithi okunye okungaba kubangela ukuqansa kwenani labantwana besikolo ababanjwa lomkhuhlane ikuthi basuke balibale ukulandela iziqondiso ezihlelwe ngabezempilakahle ezifana lokugqoka amamaski ukuqhelelana kanye lokuhlala bege izandla ngesepa ngesonto kulabantu abalitshumi lambili ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zakobulawayo kuthange ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabafundi ababili njalo ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zeMashonaland West uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda
kukhanya kobulawayo sokuhlupha ezikolo yikho lapha i-COVID-19 ekhanya ikhwela khona kungenxa yokuthi abantwana nxa behlangana ikanti njalo siyananzelela ukuthi abadala abantu abaningi khathesi abasagqoki ama-mask njalo ke abasakwanisi ukulandelela izinqumo ezinceda ukuthi zivikele i-COVID-19 abantu abaningi sebehlangana nje beseduze siyananzelela ukuthi lokhu engxenye yekho ngabe sokuzaletha njalo kuba lomkhuhlane umemetheke njalo into eludubo yokuthi sesisiya kudisemba ngesikhathi se-Christmas okuhlangana khona abantu ngakho-ke kule ngozi yokuba lomkhuhlane ungamemetheka
sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus lubhahe kanganani udubo lonalolo olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo
zeluthi ezikolo abantwana abaningi bayakhohlwa ukulandelela imilayo evikela njalo enqabela ukuthi ukumamatheka kwe-COVID-19 ngakho into okumele iqakathekiswe njalo lokuthi izikolo zisizakale ngokuthola-ke ama-mask lokuthi abantwana bathole indlela zokugeza izandla ama-sanitizer kube into eqhubekela phambili le mfundiso elokhu iqhubekela phambili
abantu belokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana
udubo lukhona ngabantu ukuthi bangajayela ulutho bayagcina begethisa. Ngakho ke ngibona imfundiso lokukhankasa ukuthi lumkhuhlane lokukhona into kumele yenzakale, njalo iqakathekile ukuthi amabandla inhlanganiso ezizimele zodwa uhulumende, Minister of Health, Minister of Education, kube yinto kubanjana izandla ngakho, njalo ke kungene ebulenjini, kungene kuma radio la kuma TV kukhankasa ukuthi abantu benanzelele ukuthi lumkhuhlane ulokhu ulathi awukapheli. Njalo singayekela ukunanzelela kuthi ukuthi siyasingena nje uJanuwari sokusiba lenye futhi lockdown ngoba umkhuhlane usumemethekile.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe. Le yinto ethakazelelwa ngabanengi ngoba bekutshisa kakhulu, isikhudumezi sifika kubo 44 degrees Celsius kwezinye indawo. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lwethu le umbiko izolo lusithi isikhudumezi lesi sandulela izulu. Luxwayise abantu ukuthi benathe amanzi eneleyo, bengazichayi elangeni, benganathi utshwala kakhulu kumbe iziphuzo eziletshukela, njalo bengahambahambi mahlayana ngoba ukutshisa okunje kungaba yingozi empilweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni wachasisa okunengi ngokuthi ukuchisa lokhu kuthinta njani umsebenzi wabo.
Ekuseni kuqale sibili kanti kuyatshisa, sukusela izolo nje kuzeakutshisa kakhulu kakhulukazi, namhla kwavuka kuyatshisa, but into sokusemini waqala nje ukubala amayezi, athese ngama-5-6 yaqale ukuthondathonta izulu lapha ebezalaphana lapho abanye bethi liyana, ukuphumula ngaleyo gani liyana kancane, so kathese ngani sokuthi nje lempitshana nje sokwani uyaqandelela.
Ye, kodwa singathi isikhudumezi lesi ebesikhona siphathe njani abantu?
Ngokubona kwami ngibone imbiko ethize ekathi yani yahamba nje ebulenjini esithi yona susela izolo kuze kuyefika kubo 14 kuzakwazi ukutshisa kakhulu okwedlulayo okungajayelekanga ikakhulu khona ngapho koBulawayo ku-Bite Bridge nezinye indawo. So namhla vele besikhangelela ukuthi sizabe siphekwa lilanga sibe lokuzwayo. Labantu emini yathi bekhala nje besiyatshisa, kulo muntu othe izolo yena-ke utshawe likhanda, abanye bekhala ngemungula, hayi utshise kakhulu izolo sibili, but namhlanje hayi awuzange kube phenda izolo, kodwa izolo lokutshisa kwamanzi amajiki nemahofisini abantu abasebenzela khona, kade kukhudumala sibona into uyatshisa okuzwayo, singazi kusasa ukuthi kuyavuka kunjani, njengabe abomomkhadi balifunana kuyaqhuka inxenye kuyaqala futhi ukutshisa futhi xa kusasa nje kusele kusasa.
Isikhudumezi lesi sithinte njani umsebenzi wenu?
Abaningi bathengisa ngaphansi kwalokhu ethina sikhiwa ngama-makeshift effects, so amaningi akhona vele kalungelanga nje ukuthi umuntu ahlale khona asebenze kahle, kuyikuyi-ambrelanyana encane vele engxenye ebhobokileyo futhi, so abantu abaningi bethwele nzima kakhulu abathengisayo, abanye bathengisa into eziqandayo noku ama-cooler box abonamedelanilani kunokunzima ngoba vele kuhle kuncibilike nje lokudla okunye abakuthengisa kutabantu ayokuchayegcekeni ukuthi awulawula ndawo laphela amashetho ongahlala kuhle khona ngathi ukuthi umuntu uhlezi ethengisa uhlezi ngaphansi kwekambulela but iy'mpahla zakhe zihlezi elangeni ngoba imali yakuthi athenge ishede enkulu yabe enganayo, so abantu abaningi bade bethole nzima. Kathesi futhi njalo inkinga esikhona ikuthi nxa izulu liqala ukuna, so abantu abaningi kumele bevale emasizweni ngathola bethi bevale bakuqhuba kithi, so kunobunzima kakhulu vele ongakhayela nje kuthi ezokuthola amasefu lapha ngeyandlule emakethi laphana elokhu ze-Islanders, abantu sebethile impahla zebalekile bashiya abafana bezikaniya ukuthi bathwalele okutshengisela ukuthi izulu abethalile kakhulu kuyabavelele ludubo izinto zibe manzi kube lokunzima, so abantu vele abasebenzayo baphansi kwenjengembokodo izulu liyana kumbe kuyashisa ngoba indawo abasebenzela kuzo kazilunganga kathe nekhathi izulu vele sokuwesi izulu lingana kehle kube vele kwematabatata kwemanzi abantu kumele bebaleke, so sesingena vele unolibasola December athi siyaba nokuzima kakhulu abantu abasebenzayo.
Umnumzana Michael Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. ubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokusungulwe isitimela sezubko esizathwala uZulu wakobulawayo phakathi kweviki sisuka edolobheni sisiyaphelela elokitshini leCountry Park. INewsday yona ibika ukuba uhulumende usethembise ukwengeza iholo labaphathi bezikolo ngesilinganiso esiphakathi kokulitshumi ekhulwini i-10% kusiya ku-25%. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku-Studio 7 njani? Impela ama-audio amakabalwa, kuloko ngiyafaka lapha kabalwa. Ngithi phambili ngizwe lakithi. Ngixwayise nje ebantwini bonke laba ngoba ngiyayizwa indoda yaseTokwane ithi i-tribalist ayifuni kodwa ayiwumuntu kamthwakazi. Angazi o yena akazange afelwe ngabantu o izihlobo through igugurawunde. Ofuna maybe yena ngendlela engayo udlale zano. So besicela nje ukuthi ne abantu baseTokwane babe kwazi ukuthi umthwakazi ukhona. Ene umthwakazi umela abantu basemathebelethi.
Studio 7 siyabonga kakhulu balaleli be Studio 7. Hayi sina sithanda kubingelela kakhulu isihlobo sethu esihalisuphi ama councillors ethu ku ward 19 ehalisuphi sibele bonke isihlobo zonke, kodwa into yakhona esihluphayo lapha yikuthi khona sibe econnect siyayiswela esikhathini esiningi nxa singapha kuleli cele lethu. So amadata ecine sephela singazange sikhulume nabantu ku Studio 7. So besicela ngomusa ukuthi khona bakethe Studio 7 nxa ukuthi ehluleka esidinga amanye amalayini angcono angasebenzela, ngoba nxa sesiyakhuluma nabantu emakhaya ngapha sehluleka ukuthi sikhulume lemikhuhlane sesehluleka lokuyikhuluma. Econnect yethu ngapha ungani uthiwa isisincindezelo iba khona ekuseni ngo-8 okokuthi kutshaya 7 okuba kusela lutho ebusuku sakhuluma abantu emini sebasisebenza. Sicela ukuthi Studio 7 bakithi balalele lani lisincedise-ke entweni yethu le. Siyabonga.
Sanibonani. Ninjani bakithi? Ngicela uncedo kakhulu. Kunosisi engimkhangelayo, ngifuna ningikhangelise bakwethu, ningincede. Igama lami nguVincent wakomoyo, ngisuke esigabeni sasePlumtree. Ngikhangela usisi okuthiwa nguSikhangelo wakondlovu okanye Sikha wakondlovu. Ikhaya lakhe lisendaweni yasesigodini, but uthi wathi kimi akasahlali esigodini, sehlalaphi eBulawayo ngoba abazali bakhe bonke bashona basebemuvelwa endaweni yaseBulawayo. Lapho eBulawayo engakwazi khona ukuthi kukuphi kwendawo. Usisi Sihlangene, I think ma ngicabanga kwaku-2005 or 2006 khona lapho sahlangana eBeria eSouth Africa. Sahlala nje kancane, zange sihlale isikhathi eside. Kwaba kungumuntu obapregi, ngase ngiphelelwa ngumsebenzi, ngase ngizodinga umsebenzi endaweni yaseCape Town. Ngamcontacta kanye ufike kwami eCape Town, ngamthola, ngathi ngiyazama ukumcontacta angisamtholi lowo muntu ngoba ngumuntu webregi. Ngicabanga ukuthi lapho khona unomntana. So bakwethu, ngicela usizo please, ongabe mazi angincede. Unosisi wakhe kuthiwa ngobuhle, kuzobuya ubhuti wakhe omunye othiwa ngoLesli. Inamba ningangithola kuzo bonke ngabakondlovu labo bantu. Inamba ningangithola kuzo zithi 076 500 3305. Ngiyabonga bakithi.
Salibonani Studio 7, salibonani lani balaleli kizo zonke indawo emhlabeni. Ngithi lami mfako wami umbono namuhle ekuseni ngendaba le yeZimbabwe. Ngicela ukwazi kulaba abani abaZimbabwe besindebeleni abathi bona umqondisi uyi-tribalist ukuthi kwenziwa yini ukuthi eZimbabwe umntwana ozelwe emathebeleleni elesibongo lebizo lesindebeleni angeke aphuphe ukuthi angaba ngumkhokheli welizwe, angaze abe gudu okungakanani? Kwenziwa yini? Angithi yizwe ipolitiki ezakhiya zifakwe ngabomgabe ukuthi umuntu wesindebeleni vele sekungani kungumthetho ongabhalwanga ku-constitution yeZimbabwe ukuthi kule kuleminye imhlobo eyiyo fanele ibuse amaphathi ona lawo esikhuluma ngawo ezanu PF labo MTC into ababenza ukuthi kuthiwe ebona yibo balobona ma leadership asuka emashona lendi kulokho kuyi constitution kaMgabe engabhalwanga yena le yakudala ukuthi umuntu wesindebeleni ngeke abe ngupresident ayisiyo yini tribalist wenzeni umqondisi ngaphandle kokuthi uzama ukulibukubonisa into obvious lana libonayo phambi kwamehlo enu why lingazenzela okwenu lithanda ukulandela abantu kanti bayalitshengisa ukuthi ngeke life laba ngabantu emehlweni abo loba liyafisa loba kalifisa
kanjani balaleli be studio 7 ivusa nguhlanhla mahlangu ebutswana e France Town ivusa umama unanhlanhla komachivovo ivuse lonkomo RJ ivuse lomdala undevula sathulane ivuse lo Paul Ngwenya imali mama oyinyanga lomzamo ujabu ngwenya othanda utshwala yevusa lo baba mahlangu elusulu kondani eshawini ngithilinjani baba khona ngapho izulu selisina yini selixasile ukulima yini ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani balaleli be studio 7 okhulumayo engubakisani ngokukhula kwesibongo sakoNcube okhulela endaweni yasemathokonye ithanda ukubungelela kakhulu kakhulu kubongani mlilo umatshawuke endaweni yasemathokonye ngibungelele kakhulu umkhize endaweni yasengwezi ngibulise kakhulu lona zakhele laphana ematshamhlophe noBrian Dube enyulo bengula kobulawayo mina okhulumayo ngingubakisani wakuncuba isibongo mdabuka endaweni yaseplumtree emadokonye
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kuzivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba kuboshwe izisebenzi zomanyano weUnited Nations ezilitshumi lasithupha kwele Ethiopia. Umsakazo munye uthi njalo umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ukwele France ukuyahlangana lomongameli walelo lizwe uEmmanuel Macron. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yePfizer isilobele ugatsha lweFood and Drug Administration icela imvumo yokuhlaba abantu abaleminyaka esuka kwelithumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ijekiseni yeCOVID-19 esithathu ibooster shot. Ijekiseni le ngeyokudlondlobalisa ubukhali bamasotsha omzimba ngoba amajekiseni amabili asehlatshwe abanengi esibabuthundu ngokuya kwesikhathi. Kumaviki edluleyo inkampani le iphiwe imvumo yokuhlaba abantu asebekhulile kuphela ijekiseni yesithathu le. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle khona pha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Mina ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu nxa kuyukuthi abantu bazavuma ukuhlatshwa ngoba ngiyazi ukuthi baningi abavumileyo ukuthatha ama-vaccine akuqala njalo abanye bavele bekukhangelela ukuthi kungathiwa sokulama-booster bathi bazahlaba kodwa bakhona njalo abanye abathi hayi wona la ama-vaccine vela awokuqala ama-jekiseni awokuqala vele bahle bathi abafuni lakuzwa ngawo so nxa sokuthiwa sokule eyinye esithathu booster udaba lakhona luzabanzima kuza qhubeka kusiba lokuphikisana phakathi kwalabo abasekela ama vaccine nalabo abangawasekeliyo kodwa ebantwini abafana lami engingesabi lutho mina hayi ngiyajabula kakhulu ukuthi kuza kuba le booster ibooster egocela abantu abaningi hayi lokho kade sikuzo kwaqala ukuthi kuthiwa kuzahlatshwa labo asebekhulile abaneminye imikhuhlane ebakhathazayo nxa sokuthiwa sokuhlatshwa laba abaleminyaka engu-18 kusiya phezulu hayi kungaba yinto enhle uma silalela abezempilakahle abantu abahlatshiweyo ama-vaccine la laloba bangaze bawubambe umkhuhlane we-COVID-19 kodwa kuba nganeno akufani lalaba ababe bengahlatshwanga bembukela olunye udaba nje kunsukwane ezedluleyo ku-CNN omunye ubabe khuluma ngokuthi yena wayengafuni ukuhlatshwa ama-vaccine la kodwa wagula hayi uthi hayi i-COVID yamtshaya yamdabula yambekale uthi khonapha avuma khona ukuthi hayi kungangcono abantu bahlatshwe khathesi ubaba wakhona uyakhuthaza abanye ukuthi hayi hlatshwa nini
uhulumende weMelika siyazi usefake iziqondiso eziphoqa abezempilakahle izisebenzi zakhe kanye labamankampani amakhulu ukuthi babe sebehlatshiwe kusiyafika umhla ka-4 ngoSibandlela ulubona njani lolo daba
lapha ke sokuza kuya ngokuthi amankampani akhona ngoba mbona ukuthi olunye udaba olukhona ngolokuthi amankampani alezisebenzi ezedlula 100 yibo kumele baqonqosele ukuthi izisebenzi zihlatshwe lamajekiseni kodwa abangavumiyo ukuhlatshwa amajekiseni sokuzamele babe besenza ama-COVID test kaningi njalo sokuyamele bagqoke ama-mask so sokusemuntwini ke ukuthi wena ufuna ukugqoka imaski insuku zonke emchokotho kumbe ufuna ukubulokhu siyaxhonqa amakhala usenziwa yona ama-COVID test wona lawo asazi ukuthi lapha kuzahamba njani ngoba sibonile sibili ukuthi udaba lolu soluhanjiswe emthethwandaba ukuphikisana vela kusoze kuphele Ntunga kodwa ke esikubonayo ukuthi laloba kulokuphikisana lokhu bakhona abanye abaningi abasekela lolu daba abangalusekeliyo labo bakhona abaningi kuzahlala kunjalo kulalo kuthiwa i-divide sibili phakathi lapha abanye ngapha kulokhe kudonselwana kunjalo kodwa kulabo abavumelana lakho kuyabe kuyinto enhle ngoba lawe uzahlatshwa amajekiseni la usuyabe usulethemba lokubana impila kahle yakho isesimeni esihle laba abakhetha ukuthi bazaphikisana lakho abasoze bahlatshwa abasoze bavumele izisebenzi zabo ukuthi bahlatshwe lokunye okunjalo njalo so kuyibo ke ngiyangizwa abanye bekhuluma besithi mzwani ukubamba i-COVID la uzasizwela ngejazi lakho ngebhathi lakho kuyafanana ukuthi emhlabeni vele empilweni nje kulezinto ukuthi lowo laloo uyazikhethela ukuthi ufuna impilo yakhe ihambe njani so ayikho khonoko sizabe lokhu esilandela ke abezempilakahle sisiza ukuthi kuyini ke okutsha ngoba mina ngokubona kwami sibili ama-vaccine lawa kukhanya ngani yinto esesizahlala layo sibili ngikhumbula udokotela we-CNN uSanjay Gupta ekhuluma ngokuthi mbubhale udaba esithi kusukela nje khathesi kusiya phambili kumele abantu bafunde ukuphilisana lawo umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba ukhanya ngani yinto esizahlala ilathi okwesikhathi eside engasoze iphele so ukuhlatshwa amajekiseni la ngimnambona ngani kuyanceda sibili mbona ngani iningi liyavikeleka njalo ayasebenza kodwa nxa bekhona abangavumiyo singakuthini iqiniso
uNkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika siziphethe ngebezihamba phambili umthethwandaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebelisetheswa izakhamizi zeBay Bridge ezimbili kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi uNtungameli Nkomo.